kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lijona njani mthokazi omuhle, siyalambulela kumsakazi we Studio 7 namhlanje ngesonto mhla ka 3 kuNhlangula 2018. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, iZimbabwe Electoral Commission isidinga amakampani angayithengela okutshiyeneyo ngokusebenzisa ukhetho oluzayo.
Bangaqali beqeme kokunye bengakaqedwa ngoba kasibathembi ephepheni lelo i-ballot paper okungakacaci ukubana ngubani ozaliprinta lelo ballot paper kumbe ngubani ozalenza lelo ballot paper.
Ilizwe leZimbabwe likhangelelwe ukuthi lizakwenza umhlangano omkhulu wokukhanga osomabhizimusi bakwamanye amazwe.
Indaba leyi upresident ithumile abameli bakhe bayingata zikahulumende baphuma bayakhankasa abo-vice president bakhankasa abo-finance minister bazangakaphumuli.
Kuzaphumelela na ukutshengisela emigwaqweni okufiswa ngumanyano we-MTC Alliance?
I-demonstration ezaba khona ngolwesibili ngiyahamba angiyekeli ngiyaba ngikhona. Ngithemba ukuthi izaba i-demonstration elokuthula phakathi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. IZimbabwe Electoral Commission isidinga amakampani angayithengela okutshiyeneyo ngokusebenzisa ukhetho oluzayo. Izeki idinga amatende, izambuzi ezifakwa lapha lalaphaya lokunye okumbalwa. Yethule umbiko lo kumaphephandaba isithi abafisa ukusebenza layo kumele bathumezele eHarare incwadi ezimumethe intengo lokunye okufanayo. Kodwa kayidingi inkampani engadinda amaphepha okuvota ama-ballot papers njengalokhu okufiswa ngamabandla atshiyeneyo. Ukuze sizwe okunengi ngodaba lolu sixoxe lomnumzana Mbuso Siso omele ibandla le-MTC ekhokhelwa ngumnumzana Weshman Ncube.
Bangaqali beqele phezu kokuba beqele kokunye bengakaqedwa kunye ngoba kasibathembi ephepheni lelo i-ballot paper okungakacaci ukubana ngubani ozaliprinta lelo ballot paper kumbe ngubani ozalenza lelo ballot paper. Sasifuna ukuthi siqale sazi ukubana lelo papers lizakwenziwa ngubani njalo ngubani nalo balifake ku-public for ithenda njengoba besenza amatende lakho lokho kune.
Ye, kodwa khonokho asomzamo ongcono nje ukutshengisela ukuthi bangani bayazama. Kumbe njengoba uthi
sebefukile umzamo ungcono sibili umzamo mfowethu Gibbs wona lo abewenzayo ukubana babuye bafake yonke lento iye kuthenda. Siphinde sithi njengoba sasikhala ngabhanga ama-ballot paper into eyiyo esiqoqela labo bayenze ibe ifane layona leyo eyamatendelo kunye.
Kodwa nxa sikhangela phela umthetho we-Electoral Act ungazani uyakubeka ukuthi hayi phela bangadinga umuntu ongadinda amaphepha lawa babe sebelibikela sebemdingile akumelanga kube njalo.
Ye, ungaba yi-Electoral Act kodwa-ke nxa kuyikuthi isizalwane seZimbabwe asivumelani lakho njalo ama-political parties awavumelani lakho iparlament ikhona isavuliwe ungahlala phansi kuvunyelwane.
Lo ngumnumzana Mbuso Siso omele ibandla le-MTC ekhokelwa ngumnumzana Weshman Ncube. Siphinde saxoxa njalo lo mnumzana Michael Ndiweni ingcwethi ezimele yodwa kwezombusazwe.
Yazi ukuthi esinye isikhathi amathenda anikwa ukuthi ngazubani ukuze asupply kumbe abise lokho kumele kubiswe. Mina bese ngicela okuncane ngale ngemva okuthi ngifumbathe. So ngicabanga ukuthi inhlanganiso ezikhangele ezokhetha kumele zivula amehlo ngekathesi zikhangele ukuthi indawo yamathenda leyi izanikwa obani. Bayenze esithi ngesikhiwa i-watchdog role sibili bakhangele bakhulume nxa kulokhu sokungahambi kuhle bakuveze egcekeni kwenze ukuthi izeki yenze umsebenzi oqondileyo.
Nxa sikhangeleke khonapha-ke kumathenda wona lawa akufakwanga phela lokhu okudingwa ngamabandla atshiyeneyo abathi phela kumele bebekwazi ukuthi kuyadindwa ngaphi ama-ballot papers. Akuhluphi khona
kuluhlupho Dube. Usizi ikuthi maybe amabandla ezombusazwe kawasadlalanga engathi umlando wayo kumbe ngithi role yawo ngoba ngakhangela nxa ngobale kuhle umthetho okhetho nginanothi ngi-section 52 nxa ngingangaphangaphambanisanga nguye okhuluma ngodaba lokudindwa kwama-ballot papers. Kawubambi uzekhe ukuthi akwenze lokho, ngithi mbe akumfosi akumkhompeli ngesikhiwa ngazibale ngasebenza, but akakumenzi ukuthi abe nomlando ukuthi akwenze lokho, ngani kusale kulengile emoyeni. Ngokunjalo-ke uzekhe yena sesebenza okubhalwa emthethweni, ngabe amabandla ebegijimile asebenza kuhle ephalamenti, ngabe into beyalandela okubhalwe emthethweni. Usizi ukuthi akusaphumanga kwesemthethweni, so kunjalo ngokuthi Zeki athese kuze ngisayibambe ngathi Zeki sitshele ukuthi Mbanoza ozadinda la mabhaloti, Mbanoza bhala la mabhaloti, ngoba umthetho kawunjani kawubabambe ngamandla. Ngibona ngani yili phutha ethi ngalisebenza yini, but ngicabangela ukuthi maybe Zeki layo nxa ifuna ukuthi abantu bayithembe kuzamele ukuthi yenze izame ukuthi kuveze lokho, kungabi lokusola kumbe ukungathembi ukuthi Zeki izaphatha ikhetho ngendlela eqondileyo.
UMichael Ndiweni yingcweti kwezombusazwe ezimele yodwa, sixoxe laye ekobulawayo. Kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu leziphathamandla zeZimbabwe Electoral Commission udaba olufanayo. Kulabantu eZimbabwe abasekela ukutshengisela emigwaqweni okuza kwenziwa ngolwesibili ngamalunga omanyano we-MDC Alliance abakhonona ngokungaqhutshwa kahle kokhetho lwelizwe lonyaka. Kodwa-ke bakhona njalo abathi lokhu akusoze kuguqule lutho njengoba-ke ngabakwenza kudala. UGibson Smanda ukhuluma lezi zakhamizi zeHarare ngodaba lolu.
Umanyano we-MDC Alliance ukhala ngokuthi iZimbabwe Electoral Commission Zeki lokhe inabantu asebeqhuba ukhetho kwesikhathi eside abacatshangelwa ukuthi abanye babo bakubutho lesizwe lakuhlangothi lukahulumende lwamapholisa ensitha ole-Central Intelligence Officer kumbe CIO, njalo akukhanyi ukuthi kuzakwenziwani ukudinga amaphepha okuvota. Umanyana lo ufuna kube nengcwethi ezizahlola ugwalo lokuvota olwe-voters roll nokuthi amabandla atshiyeneyo anikwe ithuba lokukhankasa emsakazweni yeZimbabwe Broadcasting Corporation ZBC lakumaphephandaba angaphansi kukahulumende. Bathi lokhu ngokunye okubenza ukuthi bangene emgwaqweni ngokwesibili betshengisela ukungathakazeli okwenziwa ngumhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa osethembise ukuthi kuza kwenziwa ukhetho olubaluliweyo lonyaka. UNkosikazi Sukoluhle Ndlovu isakamuzi seHarare uthi uzabe ekhona ekutshekiseni lokhu ukwenzela ukubamba ngamandla uhulumende ukuthi alungisise konke okusolwa ngumanyano we-MDC Alliance.
I-demonstration ikho ezaba khona ngolwesibili, ngiyahamba angiyekeli ngiyaba ngikhona. Ngithemba ukuthi izaba i-demonstration elokuthula phakathi. Iqakathekile ukuthi sihambile i-demonstration kwenzela ukuthi ilizwe lisizwe. Ababusayo bezwa ukuthi kholokho esikufuna, sifuna ama-elections are free and fair, sifuna ama-electoral reforms.
Unkosazana Melody Siziba osekela ibandla le-MDCT ekhokelelwa ngumnumzana Nelson Chamisa uthi sokuyisikhathi sokutshengisela uhulumende ukuthi ukhetho lonyaka akufuzanga lugqilibezelwe. Uthe uzabe ekhona emgwaqweni ngolwesibili.
Ngokubona kwami i-demonstration iqakathekile kakhulu ngoba uhulumende kasozathi abantu bekhuluma ayenze nasengathi akalandlebi. Ayisikuthi uhulumende uyisacuthi. Ngizahamba lami ngoba ngiyafuna ama-election reforms wona lawo.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Mlungisi Ncube othi kumele uhulumende aveze mgceke ugwalo lokuvota okukhanya engani ulusebenzisa ekuguquleni impumela yokhetho.
Kuqakathekile ukuthi bezwisise ukuthi bonke laba abantu abaku-voters roll ngabantu bo abakhona abaphilayo yini.
Kodwa kulabantu abakusolayo lokhu abanjengomnumzana Raymond Mabhidi bathi umanyano ne-MDC Alliance uchitha isikhathi ngokuthi abantu kumele batshengisele emgwaqweni bekhonona ngendlela ukhetho olwenziwa ngayo.
Mina ngibona ngani sebaphuza. Lokhu kwakufuze bekwenze kudala, kodwa lilungelo labo, bazifuna ukwenza bakwenze. Kodwa labo bengakukhohlwa ukuthi ngesikhathi se-GNU yibo abahlala behluleka ukusebenza, behluleka ukulungisa le mthetho sebeku-GNU. Sebefuna ukuhlupha khathesi after 2013 sebephume ku-GNU.
UXolisani Mabhena akavumelani laye.
Khona kuqakathekile ukuthi i-MDC ihliphumise imibono yayo kanye lokungathokozi kumbe lokungathakazeleli indlela iZANU-PF ebamba lolu khetho. Ngoba singanazelela ngo-2013 i-MDC yasalikhala lapha isidliwe ama-elections kukhetho.
Umnumzana Siso Lafios Dube uthi umanya no MDC Alliance kwakumele wenze lokhu kudala hathi sokusele isikhathi esifitshane sokuthi kwenziwe ukhetho lwelizwe.
Isinqumo sebandla leMDC ukuba lincintise ukuqhubekela phambili kokhetho lukamongameli. Imithetho ekhayelane lalelo khetho ingaqondiswa. Ngibona ngani into ebaluleke kakhulu ezenza uhulumende laye alandisele leyo mithetho.
Ingcwethi yezombusazwe umnumzana Richard Mahomba uthi ibandla lisusayo kumele lamukele izikhalazo zamabandla aphikisayo.
Umkhankaso lowo ofuna ukwenziwa yi-MDC ukhomba ukuthi balamalungelo kodwa ngamalungelo okuthi asengayekela ukunanzelelwa languZulu ukuthi uZulu sengakubona kungafanelanga ukuthi ephatheke kulowo mkhankaso abathi wona ngama-election reforms.
Akwaziwa ukuthi kuzabe kulabantu abaningi kanganani emgwaqweni eHarare lapho abazavisa ukungakhathazeki kwabo ngezokhetho oluzayo. Ngimele Studio 7 seHarare, ngiGibson Bhebhe.
Ilizwe leZimbabwe likhangelelwe ukuthi liza kwenza umhlangano omkhulu kusasa okukhanga amazwe labosomabhizimusi ukuthi basebenze kweleZimbabwe. Abakhangelelwe ukuthi babe semhlanganweni lo obizwa ngokuthi yi-investors indaba bakhoqela isiphathamandla esibona ngezokuthengiselana lamanye amazwe eBrithani unkosikazi Emma Wade-Smith, osomabhizimusi beMelika abambalwa labanye abatshiyeneyo. Incwadi kwezenoto umnumzana Rejoice Ngwenya uthi umhlangano lo uqakathekile kakhulu ikakhulu kuhulumende ozabusa ilizwe leZimbabwe kulandela ukhetho oluzayo.
Njengesitshoni umnumzana Mnangagwa uthi uvele uthi iZimbabwe silungisele kumbe sivuleke ukwenza ibhizinisi, kuqakathekile ukuthi abafuna ukufaka izimali zabo beze bebuye bezibonele bodwa bakhulume lamanye amalunga ebhizinisi aqakathekile ukwenzela ukuthi babone ukuthi umuma wakhona sumi kanjani.
Kodwa ke bakulungisa ngesisa kumbe lokhu yikuzama ukukhankasela ukhetho?
Ye, phela nxa kuyisikhathi sokhetho uhulumende obusayo layo uyakame nje azibonakalisa ukuthi uhamba kanjani. Kodwa njengoba sawazi ukuthi inkinga yokuthi amasobhizinisi amabhizinisi mina avela ngaphandle kwelizwe, umumo wemali yangaphandle kawumanga kuhle, le mithetho yakhona enye kayikalungisisa kuhle. Kuqakathekile ukuthi loba nje ozabuya esebusa nje nxa yanqoba umumo wakhona ulungisiwe. Imbona ngathi kuyinto enhle ukuthi bazibonele bodwa.
Kodwa bazabonani nxa bebuya khonapho eZimbabwe kumbe bayaqilwa nje kuphela?
Hayi, abaqilwa ngoba yazi ukuthi nxa abantu laba bengena lapha akutsho ukuthi bazange babale lutho, bayevele betatitha indaba yakhona bakhulume labo ZNP, labo CZI, labo Chamber of Mines, le civil society, baqala bayenze i-homework bengakezi ngapho kwenzela ukuthi nxa bekhuluma lamalunga kahulumende babe bekwazi ukuthi liqiniso, bebona ukuthi imali kungani imali ihluphi ukungena, kungani ihluphi ukuphuma, imithetho yakhona yemithelo injani bayazi. Ye, kodwa nje kuqakathekile ukuthi bazibonele bodwa bezokhuluma lamanye amalunga. Angikhole ukuthi uhulumende obuyisayo kathesi engaphumelela ukuthi abagqile.
Lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezenoto obekhuluma leStudio 7 eseHarare. Sixoxe njalo lo mnumzana Belief Gawule webandla leZANU PF.
Ikugcwalisa kwamongameli ukukhuluma kwakhe naye sithi yena iZimbabwe is open for business. Ngokunjalo iZimbabwe iyamukela abantu abazokhihozo kwenza ibhizinisi labo, ivulile amasango iZimbabwe. Ngamafitshane yokutsho ludaba lolu lukhona, indaba le khona lapha eyamalanga amathathu le i-investment indaba le yazabe ikhona eHarare. Ngokunjalo kugcwaliseka kakhulu ukuthi kathi esinanxa sesiya phambili kuyini esikutshoyo ukuthi sizakwenza. Yiko khona okugcwaliswa ngumongameli ukuthi hathi iZimbabwe ivulile amasango, abantu ababuye eZimbabwe bayamukelwa abantu. Ngokunjalo abantu bazozibonela lapho abangangena khona benze amathuba okuthi bathuthukise ilizwe lesiya phambili.
Ye, kulabanye abathi hayi phela lokho kwenziwa lilizwe leZimbabwe ukukhankasela ukhetho oluzayo, ungathi nangakhonokho?
Hayi, akuqalanga namhla, ngabantu abasemuva labo, abantu abalahlekileyo, abantu mana ngithi kids ngabantu abaleleyo abase uthongweni ngoba ngithi kumbe ngabantu abahoqa kumbe ngithi abantu abaphuphayo uzwala kithi indaba leyi upresident ithumile abameli bakhe bayingatha zikahulumende baphuma bayakhankasa nabo-vice president bakhankasa o-finance minister kakaphumuli ekhankasa labo-foreign affairs minister bevula amasango ukuthi iZimbabwe ivulile amasango ukuthi akusetshenzi lokho kuyikugcwalisa kwemisebenzi yonke kade senze insuku zonke lezi ezidlulileyo kodwa ukuthi akwenzela ukhetho hhayi akusiqiniso ngoba akucalanga namhla lokhu ukhetho lubizwe kathesi kodwa udaba lokuvula amasango Zimbabwe is open for business isislogan sethu kathesi ethi sishumayelayo sikhokhelwa ngumongameli upresident ebazana mina ngazo
lo ngumnumzana Belief Gawule ilunga lebandla lezanu PF obekhuluma le studio 7 ekobulawayo
Yebo, mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku-15460 kHz ku-short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook ngukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 p.m. kusiya ku-5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOADBL.
Izizalwana zeZimbabwe ezihlala eBritani zibuye ngobuningi bazo izolo emcimbini wokuvuselelela amasiko lobuntu besiNdebeleni owenzelwe eHastings kweBritani. Umsakazi weStudio 7 usikhethulela lolu daba.
Ngiyabonga baba mkhulu babe lobola
usenziwe manje
kahlelo kokobethu
umcimbi lo uqoqwe ngabe bambanani association abayinhlanganiso esebenza gadalala ukuvuselela amasiko lolimi lesindebele bethi sokuphalala bakhuthaze uZulu ukuthi ukuhlala ngaphandle kwelizwe akutsho ukuthi bakhohlwe lapho abavela khona usikhwica mfundo uRaf Mguni ngumqondisi walenhlanganiso
lamhla besile Matabeleland Culture Day esikubonayo ukuthi iculture yakithi uma ingaswelakala ingafa there is an attack on our culture siloku ukuthi ubuntu bakithi bungabikho isicelo esivela kithi esiqaliselelanga ele Culture Day ukuthi abanye bakubone labo ngelihlo linye
Omunye obephatheke kulumcimbi ngumhlabeleli wembube odumileyo uLucky Moyo weZambezi Arts.
Abantwana libakhangele futhi libakhulise ngendlela elokuzeni enhle ngoba sithola ukuthi kwesinye isikhathi abantwana bashuka lapha baphambaniseke bethatha imikhuba bengabikwazi ukuthi kona kathi imikhuba abafuze beyithathe ngeyesintwini evela ngaphi eMatabeleland kumbe ngeyalapha leyalapha bengayiqondisisi. Kodwa ungabatshela ukuthi hhayi amasiko abo asekhonapha kodwa imvelo phi yabo le mvelo yabo ingaphi isesintwini.
Bekubukiswa lokunye okutshiyeneyo okutholakala esintwini njalo kuyimvelo yamaNdebele.
Mphathi Mgoni, bena bobulawayo ngihlale Brighton, so kade ngwe Mphathi Mgoni Arts because ngirana ama workshops we batik, painting and drawing. So lamuhla kade siyenza iNdebele doll making labantwana. So bafundisa ukwenza odoli ukuthi begqoke ngendlela esasigqoka ngayo kudala.
Kwenziwe lo mdlalo okhalise abantu abaningi omayelana lombhuqazwe wekukura hundi, rain that washes. Umdlalo lo walotshwa ngomunye owasinda ekufeni, umnumzana Christopher Maphosa.
Imayelana lesakubonayo i-personal experience yami ibe yi-production enhle abayithandileyo abantu. Babona isimo esasikhona ngaseso sikhathi bayibukile abantu bathinteka kakhulu ngoba ikhombisa izenzakalo esazibonayo ngesikhathi sobunzima esabukhula wonke.
Iningi labantu lithi lisuthiseke kakhulu ngalomcimbi njalo sebekhalele umnyaka ozayo bakholise ukudla kwesintu bafunde okuneke ngamasiko abo. Ingoma zomdabuko njalo bathi labo bazaphatheka kakhulu ekufundiseni abantu babo ngosiko lolimi lesindebele yibo phela ubuntu. Ngimele iStudio 7 igama lami nguEzra Jesus
Bhaka. iStudio 7 lisizwa siphuma ngapha iVoice of America seWashington DC. Okwamanje sesitshiya ezandleni zikaMike Hove.
Kudibana kuhlelo lwabasakhulayo, ngingumike Hove. Lamhla kuhlelo ngixoxa lomnumzana Nhlanhla Moyo ongisakhulayo okhangela ukungena kukhetho kulumnyaka encintisa ukuba lilunga ledala lephalamende. Sixoxa ngosuku lokhetho. Ngiyakwamukela kuhlelo Nhlanhla, unjani?
Anyaphila ntunaba, unjani?
Hayi, thina siphilile. Right, Nhlanhla, sekulesikhathi eside singakakhulumi, last time sakhuluma ubukankasa kodwa besingelalo ulwazi ukuthi ukhetho beluza kwenzakala nini. Manje sesilolwalo ulwazi. Mhla ka 30 kaNtulikazi, July, it's election day. Singakaqali lokuxoxwa lomkakaso wakho, awungitshele Nhlanhla, njengomunye oncintisayo kukhetho lolu, yini umbono wakho ngalolu suku? Ubona ngani uyasuthiseka na ngesikhathi esiphiwe ngumongameli ukuthi wonke umuntu oncintisayo akankasa?
It's a very interesting and a very welcome deed. Ozinxa sikukhangise sikukhangela kuhle kuhle. Constitutionally it's aligned. But then again, same time, mina njengomuntu ocontestayo ngikhangelele ukuthi sokusenza usebenze lula ngoba the worry has always been to what end are we campaigning for? Because they want to try to get out of it. When my elections are in the corner, my elections are in the corner. But just now, we know what we are working towards. And it's a very welcome move.
Si lokhu sikudaba lunye lokukhankasa, abanye sebeqalile ama-door-to-door campaigns abo, bekhulumisana ngezakhamizi zabo. Abanye njalo sebeqalile ukuprinta ama-t-shirts lokunye okufanayo. Wena ukhangela ukuthi uza kwenzani ukuze uthuthukise umkankaso wakho?
Lamhla ngiqalisile ukulokhu ukuprinta i-material, ama-t-shirts, ama-flyers, ukuthi angene ezindlini, angene ebantwini. Like I said, ukuthi before we actually knew ukuthi i-date izaba nini, it made lokuzenini logistics a bit difficult. But now that we know, we've already started and we know ukuthi we are engaging people for how long, and we already have a set timeline of how we are engaging. Because let's just qualify ama door-to-door engagement. But for us, it's just at this point, I'm distributing flyers. And then kulama yama communities, this is angena corner, directly in this endowment, this is in Avotavasa. Siyabonana labantu.
Ngike ngabala ingxoxo ewenze lapho uthe ukhangela ukusungula ama tech hubs esigabeni sakho. Izakhamizi zesigaba seBulawayo Central zithini ngalokho?
Abazihlupha ngakho kakhulu ukuzwisisa ukuthi sizakwenza njani khonokhu. Bakhangele umumo welizwe ngendaba zezimali, njalo bakhangele ukuthi sizabahlabusa njani abantu abathi ukuthi babuye kuma-check ups ona lawa, njengoba ilokhuzenini ama-youth center akhona kwamanye amalokhuzenini ama-constituencies, kodwa abantu abasha balokhu bengani bahabaleke. Sifuna uku-create a tech hub e-21st century ezahlabusa abantu abatsha ukuthi babuye kuma-safe spaces lawa.
Siyabonga kakhulu-ke Mike Hove khonapho-ke kuhlelo lwabatsha. Sesingena-ke kwezokholo silontukamele Komo.
Sokuyisikhathi sokuvuselela umoya. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Angliston Spanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Siyabonga ukwamukelwa Nkomo. Siyabingelela abalaleli.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje sizathola umbhalo wethu kuncwadi kaJeremiah isahluko ngo-29 undima ngo-11. Lithi iBhayibheli baleka kanje, ngoba ngiyayazi imicabango engilayo ngalwe, imicabango yokukuphumelelisa lokunika ikusasa elilethemba. Balaleli, sithola uNkulunkulu ekhuluma kusizwe sikaJuda ngomprofeti uJeremiah uthi uNkulunkulu okweminyaka engamashumi ayisikhombisa ngizalikhalala liyezizweni esikude. Uthi uNkulunkulu ngenxa yokuthi uJuda wayesonile, abantu baphuma endleleni kaendleleni kaNkulunkulu bakhonza uBhali, abantu balahleka, abesebuya umprofeti uJeremiah akhulume ngokuthi uyeza uNebukadneza uzeza azothatha athumbe abantwana bakaIsrayeli, athumbe abantwana bakaJuda, ahambe labo baye kuba sekugqilazelweni. Abesethi yena uNkulunkulu, kodwa ngemva kweminyaka engamashumi ayisikhombisa ngizalithatha, ngizaliphendukisa, liphenduke lizohlala kuleli lizwe elingelenu, lingaliphindi lihlukuluzwe futhi, ngoba ngiyayazi imicabango engilayo ngani, imicabango yokuliphumelelisa lokulinika ikusasa elilethemba. Kundaba esiyitholayo, sithola kungasondaba enhle, uNkulunkulu ekhuluma ngokuhlukuluzwa kwabantwana bakaIsrayeli ekuthunjweni. uNkulunkulu ukhuluma ngoprofeti uJeremiah ngokuthi abantwana bakaIsrayeli baza kuyahlukuluzwa esizweni esikude nguNebukadneza. Wabesethi uNkulunkulu, kodwa ngemva kweminyaka eyi-70 ngizaliphendukisa lize lizohlala ezweni lenu. Ivesi esiyibalayo uthi yena, ngoba ngiyayazi imicabango engilayo ngani, imicabango yokuliphumelelisa lokulinikeza ikusasa elilethemba. Bathandekayo, singabe sidlule ebuhlungwini, singabe sisekuthunjweni njengesizwe sakoJuda, singabe sidlula ezinsizini, singabe sidlula ezinhlungwini ezishiyeshiyeneyo, kungabe izimali zingahlangani, kungabe umshado ungasahlangani, kungabe impilo ingasahlangani, kungabe sokumnyama empilweni, kodwa uNkulunkulu esimkhonzayo uthi yena kithi, ngiyayazi imicabango engilayo ngani eyokuliphumelelisa leyokulinika ikusasa elilethemba. Ungabe uphakathi kokuhlukuluzeka, ungabe uphakathi kokufelwa, ungabe uphakathi kokudangala, ungabe uphakathi kokwehluleka, usucabanga ukuthi impilo sicina lapha, ungabe ungadinga umsebenzi ungasawutholi, umendo ungabe udilika, abantwana bengabe bekuflathele, ungabe uphakathi kwenkinga eziningi ezehlulekeyo, kodwa zwana amazwi kaJehova uthi yena uNkulunkulu, ngiyayazi imicabango engilayo ngawe, imicabango yokukuphumelelisa hatshi eyokukulimaza, imicabango yokunikeza ikusasa elilethemba. Bathandekayo, isiliva legolide kuncibilikiswa emlilweni, kuhlanjululwe emlilweni. Ungabe udlule ebuhlungwini, ubuhlungu odlula kibo kabulandanga ngokudiliza, kabulandanga ngokubulala, kodwa bulande ukuthi bokuqinise. Ubuhlungu odlula kibo bulande ukuthi bukwenze ube ngcono. Ubuhlungu odlula kibo bulande ukuthi bubugcwelise, bukuhlambulule. Inhlupheko esidlula kizo kazi ngeke zalinganiswa lenkazimulo uNkulunkulu asibekele yona. Kumele sikhuthazeke bathandekayo, sazi ukuthi uNkulunkulu uyasithanda, akasidela, akasilahli. Uthi yena, ngeke lishiye ngizoba lani. Kasikhuthazeke ke, siduduzeke, sisazi ukuthi uNkulunkulu ule mcabango ngcono ngempilo zethu.
Akuyiqibe mfundisi.
Ngesithandazi, Baba wethu namandla wonke, siyakhuleka ukuthi imicabango lenhloso yakho layo ngempilo zethu iphumelele, intando yakho lenhloso yakho kufezeke empilweni zethu. Uqinise abantu bakho abadlula enkingeni ezihlukeneyo, abadlula ebuhlungwini obehlukeneyo, ubagcine, ubalondoloze, bakhuthazeke, bakwazi ukuthi kukho konke wena uyayazi imicabango olayo ngathi. Ngegama lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha, buse bonke abalaleleli uhlelo, ngegama lenkosi uJesu Kristu wase Nazareth siyakhuleka. Amen.
Amen mfundisi, siyabonga. Lolo bekuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silo mfundisi Angliston Sibanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke Jacqueline Dala, Ntungamile Nkomo. Singakuhlukanisi ukandaba, nazi indaba ebezikhokhela lamhlanje. IZimbabwe Electoral Commission isidinga amakampani angayithengela okuthiyeneyo ngokusebenzisa kukhetho oluzayo. Ilizwe leZimbabwe likhangelelwe ukuthi kusasa liza kwenza umhlangano omkhulu wokukhanga osomabhizinisi bakwamanye amazwe. Sigqiba lapha-ke uhlelo lwethu oluvalisayo uKip Stube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.